Kona kunzima ama-Republican I think i-partisan politics isinkulu kakhulu sekunzima for umuntu even ebona into erongo ngoba liqembu lakhe so kunzima ukuthi atshintshe umbono or asupport so ama-Republican amaningi athi well shares ukuthi khona ngabe wakwenza okungekho okungacaci kahle kodwa asibone ungathi enough ukuthi angakhishwa umsebenzi. So, yeah, azamile ama-Democrat, I think kakhulu bona i-focus yabo sebefuna ukuaphila to i-public abayibona abazovota kukhetho oluzayo. So, I think most of i-direction enkulu yengxoxo yabo, i-debate yabo, isi-directed to abalaleli labavotayo ukuthi babone ukuthi hayi ngempela lo president wabo lo abalayo khona manje akusumuntu obamba umthetho njalo akusumuntu olungele ukuba ngupresident.
Ye, kodwa-ke nxa ungumuntu osebele ukulalele okwedlulwe ngama-Democrats ungathi-ke kuthayileni enhliziyweni ozobona ukuthi ha lapha kule ndawo la.
Ya, I think masiye eqinisweni ma kukuthi ungumuntu othanda iqiniso I think kuchayile enhliziyweni kucacile ngoba bayibekile indaba yabo yacaca ukuthi no into ezifana lalezi azivumelekile according to i-constitution yethu ayivumi ukuthi usebenzise i-ofisi yakho ukuthi uzi-enriche or noma ukuthi uzikhuphule wena izinga lakho ngoba akusiwo umsebenzi waleliya ofisi. So bayibekile indaba yabo yacaca ukuthi uTrump usebenzise amandla akhe njengo-president ukufothela i-Ukraine ukuthi yenze izinto ezizomenza yena abonakale ngcono ukukhetho oluzayo ezikhuluma kabi ngoBiden onguye omophozayo to an extent ukuthi wazobamba lezi mali ezazikhitshwe e-Congress ukuthi kumele ziye e-Ukraine. So hayi indaba yabo bayibekile yacaca sokusele ukuthi sibone ukuthi wona ama-Republican ama-senators ayafuna yini ukuthi aphumele egcekeni ngeqiniso lokuthi hayi uTrump umoshakele.